So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje wonke waba inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela.
Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana themba leZimbabwean dollar.
Omela inotho nedalela ePhalamende uNomzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obukhomba ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga.
Angayinonisa indaba la ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthuni ungabaswanga.
Amatitshala athi ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende kuphumelele lanxa izisebenzi eziningi zibikwa bezisemsebenzini.
Thina sikhangelele ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso wokubizwa kwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. UMutambara uthi abavele bele mali kudala yibo abazathola ithuba lokuthenga idola leZimbabwe ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi bese bethenga idola leZimbabwe emkambo wensitha balisebenzise ukuthenga imali yegolide abayizayithengisa bathole inzuzo edlula isilinganiso sokuphindwe kabili. Imali yegolide eyodwa ibiza amadola eMelika ayinkulungwane phose ezimbili 1824. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu makhaza bayithenge. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera saqala ngumbuza ukuthi usibona njani isisindo sedola leZimbabwe ukuthiwa sizaqiniswa imali yegolide le.
Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe le mali yaseAmerica umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiba nabantu abacharge izinto ezinjenge rent ngama US dollars ngoba bayacanga ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza ama Zimbabwean dollars baye bafuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele ama US dollars. So uma lama companies azuza izimali zawo angama Zimbabwean dollars kodwa bethenga izinto abazisebenzisayo phandle welizwe labo baye bafuna ukuthi badinge iUS dollar, yikho wenza ukuthi iUS dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe ngoba abantu abaningi bedinga iUS dollar ama companies labantu makhasi. So ubona njengani imizamo eyokuthi idollar liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo sedollar siwe ngokuthi abantu labana themba leZimbabwean dollar labantu themba ukuthi liyabagcinela ivalue. So njengoba kungena themba kuZimbabwean dollar kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga mihla ngemihla isisindo salo siyabe sisiwa.
kati kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe kunzima yini kumbe vele akwenze ukuthi uvalwe njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele uyibona njani wena yena le ukuthi ayi black market
angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le eyabantu ngoba owenzakala yuthi abantu bazuza amayesidula abo ngendlela esithethiyeneyo so nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollars ongenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye abalimi bochinda bayathola okungama-US dollar nyana for our products so uyabe sekusitsho ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe uba ne-US dollar engibona njengani kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo kumele bathiyane lecebo elindinga lelo ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo
umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe Omela inotho nedalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obutshengisa ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga umliswa wake wathandana lomamangala uSusan Mutama njalo balengane bobabili eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter umliswa uthe ngesonto ntambama uza kwethula enkundleni yeZim Eye ubufakazi obuzaveza ukuthi yena lomnangagwa baqanjelwa amanga umliswa uthe amagabazi ayazi ukuthi kusinwa kudedelwana ukuthi ungaze ube ligabazi elisina kuhle kanjani kumele usuke enkundleni kodwa umtami usesine waze wedlulisa amalawulo siqoxe locubungula izamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngalipi ilihlo njalo uyihlola kanjani kodwa ke okusalayo ukuthi usekhulumile indaba yakhe indaba egudwini kulezi nsuku ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise kodwa mina engikubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ikuphunga ukukhulunywa nje singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ucina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokakutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama-max emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa ukhanya ekhuluma into angathi uyayazi wayibona kungabanzima kodwa-ke ye kungabe kwenzakala ngoba indaba leyo kudlwengula ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitsho situla amanga uyabe qamba amanga ukuthi kuthe njengoba lakwezombangazo kakho yebo kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khonanyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthunqi ungaba swanga kayinuki ingosiwanga ukhona ukuchama ngabe kwenzeka kube sekusindike njengoba ithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho mina kimi kunento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye hashi ngendlela ayibeka ngayo kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo
sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi
hayi uThemba laye kumele phela phunga phunge njengoba kuthiwa kwathandana laye untombazana lo. Kanti ngithi nxa sekuphuma umuntu akwathandana laye kusho ukuthi akusiko sokwedlulaki. Ngakho ke uThemba Mliswa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agconele untombazana ngoba sebehlukana. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlwengulwa kwakhe uSusan lo yena uyathi yaletha bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lonkazana. Kanti nxa umuntu edlwengula kuyabe ukhona yini omunye oyabe ubukile eqakeza athi mina ngilabo ubufakazi bokuthi lokhu ngamanga. Kangikholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abekhuluma ezinye izinto njengoba bake bathandana eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengulwa ngumnankagwa uThemba kazithulile kavale umlomo ayedinga okunye angakhuluma ngakho angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bokuthi kazange adlwengulwe. Hayi, lapho mina ngibona ukuthi uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe ezikhulumela izinto zakhe evela apha avelela khona ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi behlukane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezamasiko ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa bezikhona emsebenzini izolo ngelanga lakuqala elathiwa ngelokukhalala umsebenzi njengendlela yokukhonona ngodaba lweholo abathi liphansi kakhulu. Intatheli zindaba zeStudio 7 zibhotabhote ngeziqinti zelizwe jikelele zathola ukuthi iningi alilalelanga inkuthazo yokungayi emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Themba kuye moyo, yena othi amalunga abo awayanga emsebenzini.
Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge-Atuz ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili, ngokwamalanga amabili. Kodwa ma sikhangela thina ngamalunga ethu, izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu lizoqhubeka yini litshengisela kumbe akhona amanye njalo manyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso isandulelo omkhankaso ozayo omkhulu ngompandula. Nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encitsha izisebenzi iholo elaneleyo, amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi kolo sezivalwa. Kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Laye uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali ufuna i-US dollar. Kunje nje izimseki ingaphansi kwakhe uhulumende ufuna i-US dollar. Abadala abaginqile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo Themba kuye athu spokesperson.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselupane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uthi ulengqoloyi eneleyo umnyaka lo njalo uthi usezabhadala abalimi kade belokhu bengakaphiwa imali yamabele abawathengisela uhulumende. Iphephandaba le-News Day liludaba lokuthi abazali baphakathi kokwesabela ukuthi behlulekile ukubhadala imali yomhloliso ogatsha lwe-ZIMSEC owe-Grade 7 O-Level le-A-Level. Imali le ibimele ibhadalwe ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe kodwa liqathaniswa lesisindo sedola leMelika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salona nibasakaza we-Studio 7 nalisakaza njengoba zinjalo. Ya yazi ukuthi impilo yeZimbabwe mina ngendlela engibona ngakhona. Abantu laba i-government le iyenzisa abantu ama-project okubumba lokhu lalokhu futhi abantu batshaya izimali. Abantu kabaholi. Abantu bahamba balahlekelwa ngabantu ababa balahlekelwa yifundo lakonke abalakho. Since March bethu bavetisa abantu bekweleda lapha. Kahle kahle sibuswa ngabantu abanjani kahle kahle abacabangela abantu ini ama-project la enziwayo la kubunjwa kwama-properties anjengesikolo amaklini abantu la imali le bazayithatha ake sizameni ukucabanga kahle ukuthi kathi lapha kwezwani la sikuze sibone kahle sikhulume lo-government sisonkeni ukubuza ukuthi kathi imali kahle kahle abantu bayithatha ake sivukeni bantu bakithi ngoba lapha ngani sesihlukunyezwa ngenye indlela siyaxabanisena siyabopha msilala ngiyabonga umphanda mina kulili mawest
salunani basakazi bakastudio 7 ngali njani lonke nje labalaleli bonke nje mnyanga uJoshua Ncube ngokuhlala ngise-South Africa kade ekhaya kusempala mina ngilokudana okukhulu ngabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo ukuyakuhlula kubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegqatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezakhingwa ngoyise ngesikhathi sikasimidi nezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma kulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele kwa 3 days 4 days ungazibambi kuyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi lokhu kuyafana ngcono nyekele kumbuza kulokhu ukhiya uzazuyibambe kuphele kaya kulali lizwe lizaphumba ukubuya nje kungavotwanga asihambeni siyevota noma kungalani akubhadalwa mali phela ukuvota ngento yamahara akubhadalwa mali ukuthi sesingathi hayi angibhalisa ngoba kuyafana ngaphandle kwabantu abathi umnangagwa uright ibusi kuze kube naphakathi amen yabonga
Studio 7 Studio 7 ngizacela ukuthi kwesinye isikhathi ke lini lithumelele ama-journalist ke sizozama ukurectifya ama-mistake engiwazwayo ekhulunywa ngabantwana abantwana bafuna uku-lecture right now omunye uyakhuluma ukuthi unkomo wayenza iphutha unkomo wayengayiso wayengaso dictator unkomo was being advised by top 5 yakhe wayesekelana ne top 5 yakhe now sengizwa umuntu ekhuluma ngokuthi unkomo umzori umgaba wayengusecretary wezapo hayi usecretary wezapo from 1960 wayengwilliam sarura william sarura now umnota wafa enguche wezapo so ngingazi mina kuke ndp ukuthi umgabe wangena yini kuzapat 1963 umgabe joint ilokuzeli undaba ningisitole lo inosikala eHighfield bafoma iZanu PF then kuthe ngo 1972 izaphi baniwe 1769 izaphi baniwe lezanu kwafonywa into kutwa African National Congress yayibhalwe African National Congress Zimbabwe into zakona zazimhlophe zibhalwe ngokubomvu I still remember so umzore wakute ngo 74 onkomo bephuma ejele umzore wabazuka wathatha iAfrican National Congress Zimbabwe wayenza iUnited African National Congress eZimbabwe wathapa futhi kubani iAfrican National Congress leyana yayizapa wathapa futhi kunaphana baba kwaba ngama breakaway so usecretary lo abakhuluma ngayo umntaka na Sabina I don't understand ukuthi bakhuluma ngayo usecretary mina into engikhuluma ngayo ukuthi I was involved in these things even in the armed struggle asizanga saqala eMozambique kwaqaliswe eZambia kwasuka eZambia kwayiwe eTanzania eMorogoro then iMozambique got its independence in 1975 that's when that is siyathola in 1975 thina siyangola ngoba iAngola the Mozambique zathola independence ngesikhathi esi-1 because babe controller yini ngamaPortuguese so into engiyi-understandayo ukuthi that's when vele sasingama-factions singazwani labana izanu yayile zanla yayo izipra ile zipra yayo eyakuholwa ngubani umuntu owayekhanda izipra u-Afrika nikithi amangena so mina abantu laba bakhuluma ukuthi hayi omo njani njani I don't understand this thing so thank you very much lokhona kufuna ukuthi ke lingibize ke ngikhulume ngingakhulumi ngalapha nge-WhatsApp ingibize ngikhulume ngingi-interview ngikhulume nabo direct ngizakhuluma nabo ukuze bangizwisise i-lecture le abayitholayo esiyiyo thank you
Basakazi ngivuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona okhulumayo ngomqolisi Mathanda ngisesentshureni akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti-ke ngibe nesicelo lami kubo Gift Dube lapha labo Ntungamiri Nkomo ukuba ngicela nami linike limbaleli kodwa yami hawu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahlelelo ezinangeni ngiphosela ikhahlelelo ezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa leyabakhuluma abantu ukuba kodwa kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachayina amachayina ona la aza sibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenza aphandle kulokho besimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho elikhonolezwa yichayina kancane kancane la axosha abelungu axosha abelungu izanupiyefu wathi akabafuni ngabafuna ukuzivusa kodwa ngathesi siyabona nonko kodwa sesibuswa ngesinye isizwe samachayina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesabantu laba abakho-right yabo emachayina endaba abakho-right mabebabasiphathele ilizwe basithathela and yonke into ingaphathwa yiba kulawo into ezosilungela thina singabantu bangabasezizwe ngiyabonga ngithokoze umuntu ngicela i-odiyam leba
linjani basakele ze-studio 7 siyalibingelela bonga msebenzi wonke omhle kangaka elisenzela wona usinikeza i-news mina ngifuna ukukhuluma ngojonathan moyo ujonathan moyo uhlezi khona le-kenya kodwa ulandisa izindaba zezimbabwe ufunani ku-triple c ujonathan ufunani ngama-structures e-triple c abe sengena nthi vele ngumdilize abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize yiwumsebenzi kajonathan ngicela astophe ibhiyo yakhe la ayikhulumayo stophi nonsense thina umuntu esimlandelayo siyamazi stophi ithi jonathan yekela khona okukhulumayo
injani studio 7 hapha ngapha thina ibhulawayo ngapha hayi kungcono konoku ezodlwangudlwangu hayi kungcono ukuthule hayi asikakubona ethawuni emathawuni asikakubona sikuzwela emakhaya komtoko le hayi lapha ebhulawayo hayi akulalutho sibile sisuluzwithi uza komtoko lapho kulabantu khona abachayiweyo hayi ebhulawayo hayi akula problem
salibonani basakazi bakastudio 7 nalinjani lonke nje labalaleli bonke nje nyanga uJoshua Ncube ngokuhlala e-South Africa ngikhaya kusekubhale mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa ngenkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyahlula kubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezathengwa ngoyise ngesikhathi sikasumedi lezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baxwayisa yona yokuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele uba 3 days 4 days ungazibambi uyagcina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi alukho kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza kuloku uthiya uzazuyibambe kuphele. So ngikutshola lapho ukuthi uma bona bethina nana asizoze sivota thina kuyafana lokho. Into enza batshela yona ukuthi uma ungavotanga kuyafana nalokuthi wena uthi leli bandla elibusayo elilo elibusayo li-right kuwe, angeke uyevoteli elinye ibandla ngoba leli elibusayo li-right, uyabona. Kodwa umuntu olengqondo ngithi kumbe ngubaba kumbe ngumama oyisakhamuzi labantwana engabheki ubaba engabheki kabheke le muli yakhe ukubana kayisebenzi iyahawula. Laba bangabafana sebethethe abantwana babantu abalobolanga, kambe kulungele yini ukuthi umntwana ehlale nomntana nomuntu la uyinto uhlale nomntana nomuntu egumeni ungazange la yenza zona izivumelwano labakibo kamntwana ngendaba zokuswila ndaba zokungasebenzi. Asizameni bantu bakithi esintwini, asizameni ngamandla wonke singalahli imbeleko ngokufela, uyabona, ukuthi asivoteni loba kunjani asivoteni. Ngizalitshena ngokuthi uyabona ilizwe lingaze liliwe njengobana sakalwa ngesikhathi sikasmith ngezibhamu kusifa abantu kusenziwa yonke kuliwa ngezibhamu, kodwa ekugcineni kwathiwa asihlaleni phansi sivote. Alizange lithathwe ngokuthi kuthiwa sekudutyulweni sekurayithi ilizwe selithethwe mbani, kodwa asihlaleni phansi sivote. Sahlala phansi savote ilizwe labuye, kaye kulali lizwe elizaphumbuka ukubuya nje kungavotwanga. Asihambeni siyevota noma kungalani, akubhadalwa mali phela ukuvota, yinto yamahhala.
Siyabonga balaleli bethu, leyo bekuyimbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli welizwe leMelika umnumzana Donald Trump ubesedolobheni leWashington DC kuyonale iviki okwakuqala selokhu wanqotshwa kukhetho ngumongameli Joe Biden. UTrump wenze imihlangano labalandeli bakhe ebazisa ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli welizwe. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Yebo Nkomo.
Baba Gandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesiya sikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezamethesa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha ezakusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitsha sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty General Clinton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ikuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kuleli cele lama-Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuqulwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uke waba inhloko kahulumende umnumzana Adam Dambara useveze athi ubufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. Omela inothone edalele parliamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi bokuthi owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa uSusan Mdami esithi wadlengula uqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.